Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amachono zihlobo alamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Ncwabakazi 2018 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokeli MDCT uNkosazana Thokozani Kube uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChavis.
Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ledluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyi. Iningi labeZimbabwe kwele-South Africa lithi impumela yokhetho isitshiye bengazi uba bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kukele welinye la maceleyo MDCT uNkosazana Thokozani Kube uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisithupha kodwa ethi kumele abunjwe lidale lephalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Kube utsho lokhu emhlanganweni lethathela izindaba ehoteleni yeHoliday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli udlakela ekhuthaza kulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nasi le solo sesilandela amathanda zakhonjeni ukuthi siyekhulu ukuthi isolo esizibonayo lezizalezizalezizale ku-unfortunate ukuthi lokho kuyenzakele mhlaka-1 kuyenzakele ukuthi abantu baphume bayistradeni amasosha lawa phuma aresponda thina lokhu asikusapota anti ukuthi akule ekhomishini esibhakile sifuna ikhomishini ichubu ngulo udaba lolu ililungisomsekuzazela ukuthi kungaphindi kuyenzakale futhi.
Uma Kube uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Ngizibele ukuthi kungakhanyi ngazathi uhulumende ye-executive yiye esingakhulu ukuthi ngokuthi outcome yangkhona abantu bazayiphesena futhi kodwa kungaba yiparliament okunama-political parties wonke onalawo anama-problems kube yibo abazakhonstitute icommission yangkhona sokuya labanye abaphakabandle kwelizwe but iparliament ibe yiyo ebangudaba lona lolu kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade bengezisolo isolo zabo zizafakwa ndawonye impumela ezaba khona kungakho abantu bonke bengavumela ngayo executive ekwenzayo uzama neproblem but ungaba yiparliament laba ama-political parties zonke akhona lethemba lokuthi abantu bazavumelana betho ukuthi lekho yikho kungayizwanga khona sibone ngazathi lokhu yikho kumele ukuthi ngabe kuyayenzeka.
Omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edale lephalamende uNkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wasukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yami enhlala ngikhuluma ngayo i-sanitary ware kumele sibuyele siyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikolo because abana sanitary ware. Second, kumele sikhangele into leyebimele iphele kathi singo-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokukhuluma njengabomama wathi into leyo uza-extend uzavumelana thi ukuthi ku-extend. So the one thing that I'm going to bring into the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubalothe omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Hayikhona lokho kuthi amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi ngifuna uzibani nozibani nozibani. Asokhotha yabo mama, iyabe ikhotha yabo baba abalethayo omama babo abafunayo. Okwesithathu sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabe yalabo mama 50% omama. Bakhona omama eParliament, omama abayoung abayi-intelligent, akula excuse yokuthi angabe labo mama kucabinet. So sikhangelele lekhonoko ukuthi manxa sengena esikhundleni sangkhona enguye owayebe ngupresident oyabe khethwe ngabantu uzakwenza khonokho esilukhulumayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo umnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili hathi ukube lokhu kudonselanwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumayigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook eyekhasini lethu LVOA Ndebele.
Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe bejengisela ngolwesithathu lweviki edluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Abantu laba abangaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 babotshwe emhlaka 2 ngcwabakazi ngeviki ephelileyo besethethwa icala lokubangela ubudlwangudlwangu phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMantshi, uNyasha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola amachumi amahlanu $50 ngamunye ukuze bathoniswe besuka ngekhaya. Igqweta labo umnumzana Gift Mdisi uthi bajabule ngenyathelo elithethwe nguMantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail. After analyzing the facts,
isahlulelo besisihle ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo langa. Behlulekile njalo ukubalisa ukuthi omunye ngamunye walaba bajengisile waphambanisa ngaphi lokuthi ngani kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abashutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo obutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalelwe ongathandanga ukuthi simveze igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguMantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe nguMantshi ngoba lokhu vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela uMongameli uChamisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabezomvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizimvu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasosha.
Igqweta labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo njalo abathutshisi bengelabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu ezimrise isikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokho kulungelo labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini abeHarare babikwa sebephilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasotsha usukela ngodlakela lweviki edluleyo. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo uphume kuphephandaba leHerald elandula limbiwe esithi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu kawamangalelwe emapholiseni. Kumele 227 seHarare, nguGibson Bebe.
Kusenjalo kubekwa kube lezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokutshaywa ukuthunjwa ngamasotsha endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kodwa koBulawayo lendaweni eziningi zemhlubulweni weMandebeleni kubikwa kungela kuxokozela kwangemuva kokhetho njengakwezinye izigaba zelizwe. Owayimela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende elisanda kusuka umnumzana Joseph Chuma engowebandla lezano PF uthi kulabantu abacatshangelwa ukubana ngamalunga omanyano weMDC Alliance abazame ukubangela udlakela edolobheni lakoBulawayo kodwa bavinjwe ngabanye. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kuhlelo lwethu olwe Studio 7 olwasebulenjini olwe Special Edition esilugqibe lamhlanje emini.
uBulawayo namhla unginike nxa zikhumela ngolimi lesishona unginike abanye kunyuka ukubambela uBulawayo wala wathi thina ngapha njengoBulawayo asifuni budlwangudlwango asifuni mfundo kuyala even bona sinamalunga be-MDC abanye bahle bakwala bathi noloko komsindo thina sikujwayelanga sikufuni lapha koBulawayo babamba nebakhuluma ngelizwi elilodwa elizwi kwani ukuthi thina la asifuni umsindo. Bake bakuzama abanye be-MDC kade zisukeza umsindo beqalisela laphana endaweni odwa kuse-Trade Gold laphana odwela uhlala kunosiphatheleni kodwa abantu bahle babagombolozela amasinyane bahle babathi ukuthi hhayi lapha ningafuna ukuqala lokho enifuna ukuqala lapha siyaqhibezana lani kaphezi imili ungakabuyile amapholisa asifuni izinto zobudlwangudlwango lapha ngoba nxa ubudlwangudlwango busenzakala awusoze uwanelise ukuthi ubucontrol oza kufa ngubani. Kufuna ukufana lo muntu ongelani lalokho okwenzakalayo kwaphana njengaloko esakubona usenzakala eHarare umama lwalusomabhizinisi owayezenzela owagcina esedujuliwe wafa kathi sibule yakhe uyaqala abasoze phinde bembone futhi amandla akade wasize laphana asikwazi ukuzahamba njani ngenxa yodlwangudlwango apha engelali labo. So abantu bakoBulawayo bakwalile khonoko bathi asifuni into enjalo siyabambana. Even ungavula kimi iFacebook page yami uzabona ngimmail abantu be-MDC begqwamarigali yabo nami ngigqoke yami sibambile sikholisiseka ndawone ngoba siyakwazi thina singabantu abavele ebantwini ubuntu yesikugijimisa kakhulu ngapha koBulawayo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende esanda kwedlula engowebandla lezano PF ubekhuluma kuhlelo lweStudio 7 obelusakazwa njalo lasebulenjini ekhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni yebulenjini eyeFacebook olwespecial edition esilugqibe lamhlanje. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Kenya kanye labakwele Tanzania bananze iminyaka engamashumi amabili. Kwabulawa abantu abangamakhulu amabili lamashumi amahlanu, 250, ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda. Baze baphosele amabhomba ezigodlweni zabameli bemelika emazweni lawo omabili. Kuthi-ke umsebenzi wokuzama ukuhlenga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Indonesia eyenzakele ngesonto uqhubekela phambili esihlengeni seLombok. Inani alasebefile kule ingozi selisedlula ikhulu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshabalaliselwe imizi. Iningi labeZimbabwe kwele South Africa lithi impumela yokhetho isichiye bengazi ukuthi bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuguqula isimo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha ozaguqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. Kodwa akinengikhathi esilithi limpumela ebachiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane, umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa, uthi kusiya ekhethweni ubezimisele ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icebo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngizoqhubeka ngilapha eSouth Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle kwenzakalayo njengalokhu abantu sebekhethile inkokheli zabo. Sibona ukuthi lezi nkokheli ezikhethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe, zicreate amathuba emisebenzi. Ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imisebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba vele lempilo isinzima kwele South Africa sebedidekile ukuthi bazaqonda phi. Insizalwane seZimbabwe umnumzana uMchasisi Ligwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Khona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona bangawina. So asikabi kwazi kahle, kodwa ke sesikulindele ukuthi mabe solve lento sesikwazi uba no-win leyo. Ay mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a new life in Zimbabwe.
Le nto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekeli ibandla leZANU PF indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Kanisha Zingalo obencintisa esikhundleni someli wedali lephalamende eGwanda Central emele ibandla leZaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele kufacebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona, siyekele nini ukuthi sitshiyele abanye sithi bazolungisa, ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayayengeka lula beyengeka ngokudla langalokho okunye okukhona lokwethuseleka. Abantu bayethuseleka, sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze silithathe leli lizwe.
Abanye ke bathi kuzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izihambi eziphuma eZimbabwe zingena emazweni afana laseBotswana kanye laseSouth Africa zikhala ngokuthi abohlangothi lweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA abayibo ababuthanisa imali kahulumende bayabakhuthuza bedinga imali yohlobo lwama-bond notes ukuthi ingaphumi elizweni ngesikhathi kulodubo olukhulu lokusilela kwemali emabhanga kweZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana ngokugcweleyo.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumente emngceleni etshiyeneyo yelizwe abeZimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuswelakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abeZimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kuloqiniswa kumkhankaso okudinga ama bond notes ngemva kwembiko nyakenye ethi imali enengi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afanele South Africa, Mozambique, Botswana kanye leZambia.
Eboda kuyasetshwa sibili kuzwa. Omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula eboda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphi kwesingakwazi kumbe bayayisarenda kubakhulu sikwazi.
Esinye isikhambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga ama bond notes emngceleni ayisikho ukungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moyo ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama countries abo like opula o rand even as far as US dollar from America kodwa soze asake sizwe bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma ama bond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisihlobo ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali esithi ibond note lichiwe ekhaya. Iyo imali ekhona yesincenga ngayo kuyawoda and at the end of the day vele iyaphenduka ibuye ekhaya ngoba eBotswana kalisebenzi. Ngaze libe liphumile labe kuphumele ingakanani. Okuze sibuhlungu ukuthi abantu abaphumalana ngabantu abaphila ngakho ukuthengisa. Xa umuntu esethathela ukuthi somele abuyele ehlala phansi usebenza yikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubangwa ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dollar le-Melika. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisavron kule Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo Already Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yabo ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe Live Talk, lifone inombolo, liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, eBritane loba kwezinye indawo zomhlaba. Lilalele kumsakazo weStudio 7 owe Voice of America osakaza use Washington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Sokulemnyaka elichumi ilizwe leRussia lahlasela eleGeorgia elilabantu abayizigidi ezine 4 million. Waqhamuka ukulwa phakathi kweleRussia leGeorgia kulandela ukuthobelana phakathi kwamazwe la kubanga ukuthi eleRussia lahlasela izabelo ezibalisa iAbkhazia kanye leSouth Ossetia. Mhlaka 7 ngoNcwabakazi ngomnyaka 2008, eliRussia lisebenzisa imibhobho eyesabekayo njalo lendizamjina ezithwele inkafula kufa lahlasela eleGeorgia. Amabutho akweleRussia afika inkulungwane eziyisikhombisa 70,000, angqikilana laweGeorgia afika inkulungwane ezilichumi 10,000, lamanye posi afika lelo nani ayemelele ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Impi le yaphela ngesiphangiphangi njengoba ibutho lakwele Georgia lalikhulelwa ngele Russia. Ilizwe leMelika libambisane lele France kanye lamanye amazwe akuzwekazi le Europe ahlalisa phansi ele Russia lele Georgia kwavunyelwana ukuthi kukhulumiswane umlotha. Ele Russia lavuma ukwenza lokhu loba nje labasela impi le ngokuhlasela ele Georgia okumangalisayo. Ele Russia lagcina lisithi isabelo se-Abkhazia kanye lese-South Ossetia selozibuse. Selagxila impande ilizwe le-Russia endaweni lezi. Ilizwe le-Russia lenza lokhu okungekho emthethweni lakwisivumelwano sokuqhumisana umlotha. Umnumzana Mike Pompeo, umphathintambo ogatsha lweMelika olubona ngokudlelwana labanye amazwe olwe-State Department, uthi kubi kakhulu okwenziwa lilizwe le-Russia. UPompeo uthi ele-Russia lephula umthetho wokudlelana labanye amazwe we-Charter of the United Nations kanye le-Helsinki Final Act. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumayi Gobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga useke lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Solakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook eyekhasini lethu LVOA Ndebele.
Ngempela ingoma esigqiba uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Ngokokelo we-MDCT uNkosazana Thokozani Kuphe uthi uyamukela amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa kuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo o-MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe. Siyali. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.